Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolesihlanu omhla ka 25 zibandlela 2019 mu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
Nginga choka choka lamanye ama lawyers who are involved a day or so ago, who are on the ground, ama lawyers who are on the ground. They see trouble ukuthi no, they are having problems. Ukuthi bathole, baphiwe ithuba lokuthi bakhulume nama clients abo.
Asema mathathu amasotsha asemiswe phambi komthetho ndaba phezu kodaba lobudlongudlongo obuqhamuke ekutshengiseleni kobulawayo. Abamabandla ezokholo lesiKristu asungula umkhankaso wokukhuthaza inkulumo ezijonge ukuqeda inkinga yelizwe elibhekane lazo. Kuthi ke imuli yomoyi uOliver Mthukudzi obe umculi olodumo ithi lanxa iphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe usezayo kuyabekwa ekhaya hatshi endaweni ebekwa amaqhawe eye-National Heroes Acre. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abamabandla ezokholo lwesiKristu akumanyano weZimbabwe Council of Churches kanye lenhlanganiso ezikumanyano weCivic Society and Churches Joint Forum sebesungule umkhankaso wokukhuthaza ingxoxo uqobo ezijonge ukuqeda inkinga yelizwe elibhekane lazo ngesikhathi abantu sebekhethana ngemihlobo ngamabandla ezombusazwe langezigaba osekubangele ukuqhubeka kwenhlupho eziphathelane lodlakela elizweni kusukisela ilizwe lithola uzibuse. Njalo amaqembu omabili akhuthaza intatheli ezindaba ukuba zilobe ngendlela engajojozeli udlakela. UMavis Gama usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emihlanganweni lentatheli ezindaba eyenziwe ngabenhlanganiso zombili lezi, bathi sesifikile isikhathi sokuba uZulu weZimbabwe azinuka amakhwapha akhulumisane ngoqobo ukulungisisa ilizwe, hatshi kube lokhu kudonselanwa. Unobhala jikelele weZCC uReverend Dr. Kenneth Mtata utshele umhlangano owenzelwe ehoteleni yeNew Ambassador Hotel ukuba lezi nkulumo kumele zikhokhelwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe National Peace and Reconciliation Commission, hatshi abezombusazwe.
Ngoba ukukhulumisa nalokho awusokulungisa nje izinto ezenzakeleyo amaviki adlulileyo lapho. Sifuna ukuthi ukukhulumisa nalokho kukhangele okwayenzakala ngemuva futhi sithi in the next 20 years sifuna ukuthi sibe leZimbabwe enjani. So ukukhulumisana lokho sifuna ukuthi siyakhe ifoundation eyakusasa elizoyenza ukuthi umphakathi uhlale kahle kube lentuthuko, umnotho ozoyenza ukuthi umuntu wonke ayenjoye ilife. So yikho esithi simele sithi uma sizohlela iprocess le national dialogue ubuntu wonke amele abe mobilized abe part and parcel ye process.
Intatheli izindaba zona zikhuthazwe ukwehlukana lomkhuba wokuloba okobuchapha okujojozela loba ugxeka abantu elizweni obona ngezokuhanjiswa kwenhlelo enhlanganisweni yeZimbabwe National Editors Forum ZINEF. Umnumzana Njabulo Ncube uthi zilendima enkulu intatheli izindaba ezingayidlala ekukhankaseleni lezinkulumo.
Singazekela intatheli izindaba zenza lokhu esithi siyakubona emaphepheni kahulumeni, sizagcina siba lohlupho olwedlula olulwane. Ngoba ukuthi umlilo lwesiyo womotheke uye phambili kuba yenzela ukuthi kube zintatheli izindaba. Zintatheli izindaba ezihluleka ukuthi khona zifake izinto ngomile zifake ngayo. Wabona amanye amaphepha kathesi akahulumeni uyathola ukuthi khona ayafihla lokhu obesenzekayo. Lokho kubi, kumele libe phambili njengezintatheli zindaba. futhi kona kona libhule lo mlilo.
Inkuthazo efanayo iphume emhlanganweni lentatheli izindaba eMedia Center oqoqwe ngabomanyano weCivic Society and Churches Joint Forum CSCJF. Umgcini sihlalo kulomanyano weCSCJF umfundisi Angliston Sibanda okhokhela inhlanganiso yeShalom Project etholakala kobulawayo uthe sesifikile isikhathi sokuqhuba ingxoxo uqobo.
Uhlupho yikuthi kukhulumisana lokho esikubalule okwenzakalayo engo 79 lango 87 lango 98 bekungokwamapolitician behlala phansi bodwa bekhulumisana bona bodwa bephanana izikhundla bavumelana ukuthi wena suzaba nguvice president wena uzaba nguprime minister baqeda lapho basebenze bangehlulana futhi kudilike. Kade sikhuluma ngokukhulumisana okugoqela wonke umuntu abaza ama-NGOs, ama-civic society, izakhamizi, abalimi, abakhokhela izigaba, ezigabeni, ezabelweni, izinduna zakithi, sonke sihlale phansi. Siqale sivumelane ukuthi kahle kahle isinto okuthiwa iZimbabwe kuyini. Njalo kuyini okungumgomo okuthiwa i-national vision okusihlanganisayo. Sikwazi okuzasenza sivume ukuqala ukuthi singabantu. Bese usithi konke ukucocisana sikwenzayo. Sikwenze sikhangelele ukuthi siphume lomgomo ozayakha isizwe sakithi sibe ngumuntu munye. Hathi lokhu ukukhulumisana ukuthi bahlala phansi baphanana izikhundla kuphelele lapho.
Okusekelwe ngesinye seziphathamandla se-CSCJF unkosazana Abigail Mupambi yena okhokhela inhlanganiso ye-hashtag this constitution.
Engikholwayo mina endenzahlala ndoke ngiphinda leyo nto ukuthi bonke bakhona phakathi kombuso ngoba i-MDC kunje iyakhokhelela emadorobheni wonke akobulawayo emakhasilini nezanu PF layo ikhokhelela njalo 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 kahle sithethayo. Angiboni mina isizathu sokuthi sebeqedile, sebevumile, sebefungile ukuthi bazancedisa abantu abeZimbabwe. Sebengikhona kathi sebeqalisa ukusibisela ku-election mode. Sebezimelele oseyizani PF oseyi-MDC. Mina kona azathi lapha kunobudlalo, kunensoro edlalwayo lapha. Sizaphela i-5 years. Silokhu bechinga, lokhu bengafuni ukuseva abantu, babuye futhi ekuthineni bephenduke kithi. Sebe sithi bona bafunani, sibakhethe njalo. So I think there's a selfish agenda in the political camp.
Zombili lezinhlanganiso zivumelana kuba kube ngabe MPRC abakhokhela lezingxoxo hathi abezombusazwe bebangisana izikhundla bengaqhakathekisi uZulu. Imele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Asemathathu amasosha asemiswe phambi komthethandaba kobulawayo phezu kodaba lobudlwangudlwangu obuqhamuke ekutshengiseleni phezu kokwenziwe ngeviki edluleyo. Elinye lamasosha la lidujulwe esiswini ngusomabhizimusi Lasinda. Kusiyafika izolo kubikwa besokulabantu abangamakhulu amahlanu 500 ababotshiweyo kobulawayo ngodaba lokutshengisela lokhu. Okuchiye izitolo eziningi emalokitshini ziqhekeziwe ezinye zachiswa. Izitokisi zakobulawayo zigcwele osokubangele ukuthi abalokhe bebotshwa basiwe ejele leKami. Osekudanise amagqwetha alwela ilungelo loluntu ukuthi imthethondaba ayisebenzi ngokusemthethweni ngoba iningi lebotshiweyo aliphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Njalo lamagqwetha abengavunyelwa ukukhulumisana lababotshiweyo laba. Abaningi sebephange bagwetshwa baphiwa izigwebo ezingahambelani lamacala adalwayo. Njengesibonelo, owatshontsha ikhuba lokulima ngenkomo ugwetshwe ukuhlala okweminyaka emine ejele. Kuthe abanye bagwetshelwa ukupika bephandle kwejele i-community service. Lokhu kwenze ukuba amagqwetha phansi kwenhlanganiso yawo eyeZimbabwe Law Society akhulumisane lohulumende ngalolu daba. Elinye lamagqwetha la umnumzana Joseph Banda utshele uChris Gande we-27 ukuthi sebeqoqa ukutshengisela kodwa sokusiba ngcono ngoba abanye sebephiwa i-bail.
Engingakutsho ukuthi yes. Yes, lami sike indaba yakho nangizwile sibi. Bengingaxoxaxoxa lamanye ama-lawyers who are involved a day or so ago. Who are on the ground, ama-lawyers who are on the ground. Besitsho bona ukuthi no, they are having problems. Ukuthi bathole, baphiwe ithuba lokuthi bakhulume nama-clients abo. lelo thuba lokuthi bakhulume nama clients abo vele base balincwe e-court ngapi e-court abalipiwa lelo thuba base babantu labavotshwe kahle bavalelwe ngalezi kuma stocks kuma sales and ama lawyers are denied access and then lase prison abanye ngoba kuthiwa babevotshwa bangabele e-court base babengaphiwa i-bail abantu bakhona bonke babengaphiwa so bangabotshwa bahanjiswe e-prison kami prison ama lawyer angalandela khona ngale babe sibefike vele batshele ukuthi hayi asibivumeli ukuthi libabone ama clients so yiyo into enkulu kakhulu ekade sihlupha ama lawyers yona le ukuthi ama clients abo kavunyelwa kabavunyelwa ukuthi bababone ngoba udaba lokhona belulubi kakhulu kokuthi Law Society of Zimbabwe ngisukana nje lezi ezidlulileyo ihambe yayabona u-Chief Justice u-President wethu we-Law Society uhambile wabona u-Chief Justice lo Secretary wethu wayambona u-Chief Justice ngodaba lona lolo u-Chief Justice unfortunately ukuthi yena kakulani ukuthi angaliwenza kayisuye owatshela ama-magistrate ukuthi bancitshe izibotshwa lezi i-bail so yikho-ke khonokho okubuhlungu akade kuphathisa ama-lawyers so but nizwa kuthiwa I think kusukela izolo kumbe namhlanje umumo ngani usungconywana ngoba sebevunyelwa ukuthi ama-lawyers asevunyelwa ukuthi abone ama-clients
sizwa kuthiwa kuke kwaba lesikhathi amagqwetha kade sesithi angagcina lawo etshengisela ngendaba yona le
yes bebekhuluma nje amagqwetha kuma-platform athize ukuthi hayi lokhu esihlangana nakho asikaze sikubone njalo ayisiyo nto eqhubekisa phambili ama-human rights abantu so ukutshengisela ukuthi udaba lwakhona lubi kakhulu amagqwetha abanye akhona ikakhulu amancane lawa abesesithi hhayi thina njengoba besenza ukuthi singabi lama-powers okungangcono yokuthi lathi sihambe ezi-3 days
Lo-ke bekungumnumzana Job Sibanda igqwetha lilwela ilungelo likazulu ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo izizalwane zeZimbabwe esezihlala ngapha kwele Melika namhlanje zibuthene phandle kwesigodlo someli weZimbabwe eMelika zitshengisela ngodaba lomumo wezombusazwe elizweni lazo. Intetho lezindaba yeStudio 7 uMike Hobe ukhona ngale. Mike, siyakwamukela kuhlelo lwethu. Yebo, siyakwamukela kuhlelo.
Hayi siyabonga ngokungena ngokungenisa kuphela.
Ye, akusitshele kwenzakalani khona ngapha?
Lapho engikhona esigodlo selizwe leZimbabwe eWashington DC, kulabantu abaningi abathengiselayo, abantu baganulwa, abantu bayakhonola bathi hayi lokho okwenzakalayo ekhaya abathabanga, vele ngile lunga elebandlele umnumzana uDan Moyo layo ngumunye othengiselayo ukhona phambi kwami.
Ye. Bathi injongo yokutshengisela lokhu ngeyani?
Bathi eningi labantu bayakhalala ngalokho okwenzakalayo ekhaya. Bathi babona abosisi, labobhudi, labobaba babo beshawa, bebulawa, bethengulwa, beboshwa. Bathi hayi lokhu abakuthandi njengalokho okwenzakalayo kwele South Africa. Labuthi uMP laye uyamemeza esithi jajamuka. So eningi labo bakhona labo bayatshengisela bethi hayi abakufuni lokho okwenzakalayo eZimbabwe.
Ye. Uqalise esikhathi bani umbuthano lo njalo kulabantu abaningi okungakanani?
Ngicela uphinde angisakuzwi.
Ngithi mina uqalise esikhathi bani lumbuthano lokutshengisela njalo kulabantu abaningi okungakanani?
Kulabantu maybe abefika amathumi amabili abayi-20 abatshengiselayo. I-protest lena iqale ngo-10 ekuseni. Lapho saqali sifika khona bakungela abantu abaningi kodwa ngokuhambisana ngesikhathi abantu laba baqala ukufika.
Ye libenelise na ukuthi bakhulumisane lo meli weZimbabwe khonapha emeli.
Ngicela uphinde umbuzo wakho angizwanga.
Benelisile na ukukhuluma lo meli weZimbabwe emelika?
Hayi cha abasatholanga ithuba lokukhuluma lommeli weZimbabwe ngenxa yokuthi sifika khona yona iembassy ibikiwe vele kule lock sokuthi ukhanye ngani akula muntu lapha eBhosa selizwe leZimbabwe.
Bebe vele bengamlobelanga na incwadi yokuthi bazafuna ukutshengisela njalo bazafuna ukukhuluma la.
Hayi asathola ngithi ithuba lokubuza umbuzo lo kodwa enengi labantu bekaxoxa labanye abantu bathi bazabhodisa petition yokunikeza yena uambassador lapho bazaze khuluma isifiso zabo ipetition yangikhona vele ngiyibambile ngilayo esandleni wathi ngikutshele ngamafishane ukuthi yona ipetition yangikhona ithini. Into yokuqala abantu bayasho ukuthi le ndaba yama-bond note abasayifuni bafuna ukuthi i-bond note ithiwe ngingaxoxa nomunye vele oyiphatha manje sebandla le-MDC othi hhayi bana babona ngani kungaba ngcono iZimbabwe ngajoyina kuthiwa i-Rand Union basebenzise yona imali yakho le-South Africa. Enye into ekhona njalo ku-petition bathi ngesikhiwa bathi stop killing and torturing lama-abductions kusho ukuthi abasafu abakuthandi lokho kwenziwa ngekhaya lapho abantu bashawa ngamabutho lezinto ezijeneyo.
Ye yona sona isigodlo someli weZimbabwe eMelika sivalelweni.
Abakhulumanga vele sithe kufika khona sabona vele kukhiwe so siyamangala lathi ukuthi kanti kwenze njani ngenxa yokuthi ezinye izigodlo zivuliwe. Sike safika khona isigodlo seJamaica sona esiduzane sivuliwe, isigodlo seNamibia sona sivuliwe, khanye ngani eZimbabwe yona yodwa evaliwe. Kodwa sike saxoxa lomunye ubaba osebenza khona wasitela kuthiwa njengoba sesilahlekelo liqhawe lethu ubaba u-Oliver Mthugudu kuthiwa ama-embassy wonke aweZimbabwe kumele avaliwe namhlanje. Asazi lokhu kungaba liqiniso na, kodwa that's what we've heard so far.
Lokhu besiza na abantu abavele kwezinye izabelo zemelika?
Abantu bayeza kulabanye vele abasanda ukufika. Sike saxoxa labanye abantu bathi abanye badabuka ezindaweni ezishiyeneyo lapha kwele Melika, abanye bathi basuke Indianapolis, abanye New York nendawo ezishiyeneyo. So kukhanya ngani abantu bayeza abadabuka ezindaweni ezishiyeneyo.
Ye hayi sibongile kakhulu Mike ngokusethulela okwenzakala ngapho ekutshengiseleni kwabeZimbabwe esigodlweni someli weZimbabwe. Siyabonga.
Okay, Eli, can I go?
Loge. Imuli kamuyi Oliver Mthukuzi obe ngumculi olodumo uyithi uzabekwa ekhaya kumadziba hatshi eNational Heroes Acre lanxa ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Imuli le ithi bekuyisifiso sikamuyi ukuthi angcwatshwe emathuneni omdeni. Uhulumende uthi uzakwethula amabhasi angamashumi amathathu eHarare azathwala abantu abafisa ukuya emngcwabeni kamuyi khonale emadziba. Unkosikazi Monica Mtrangwa, umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko, uthi kuzaba lamabhasi njalo ezabelweni ezijiyeneyo zelizwe azathwala abantu abafuna ukuya esiqintini lesemadziba esisemashonaland central lapho uMthukuzi azangcotshwa khona ngesonto. Unkosikazi Mtrangwa uthi kusukela namhla kusiya ngesonto uhulumende uzancedisa umndeni kamuyi ngokujiyeneyo. Isidumbu sikaMthukuzi sikhangelelwe ukuba sizalaliswa endlini yakhe eNorton namhla lapho ukuza kwenziwa khona umthandazo ngomgqibelo engakathwalelwa eNational Sports Stadium okuzabe kulabaculi abambalwa. Kusukela lapho ke isidumbu sakhe sizathwalelwa enkambeni yamasotsha eye-1 Commando eHarare emini yantambama. Sizathwala ngendizamtshina yohlobo lwamahelikopter esiza sichiya emzini wakhe emaphandleni emadziwa. Umoyi uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe eseNational Hero. Abantu abaningi baya kuncoma lokhu besithi bekungamangalisi uZulu, bekungamangalisa uZulu nxa uhulumende ubengamnikanga lesi leyinhlonipho. Omunye wabancoma lokhu ngumnumzana Denzel Dube, umqondisi weqembu labaculi elendolwane Superstar Sounds.
bona kuhle kakhulu ngoba asikazi sikuthole lokhu ukuthi abaculi bayenziwa ama-hero njengabantu basempilweni, kodwa-ke lokhu ngibona kukuhle kakhulu. Maybe it's the beginning of the good thing.
Ye, ubona ngazani kutshoni nxa sokunikwa izicoco ezinje abantu abaculayo?
Ngibona kuzosikhuthaza kakhulu emculweni ukuthi njengamanje Babu Dube Mangibhengi nabaculi bakithi sebesenza noma yini umusic ongekho right njengaloo music wakudala. So manje ngibona ngathi kuzo-encourage kakhulu intsha ukuthi yenza izinto ezi-right ukwenzela ukuthi nabo kusasa babe-recognize njengomdukuzi.
Ye, ubona zani bakhona yini abakuzinga likamdukuzi abangathola vele izicoco ezinje?
Yes, sinabo abantu engingababekisa ngabala nje abaculi mhlawumbe balutshwana bona masibhekile nayo Macheso. Macheso is one of the best. Sesesibuya ngakithi ngapha ngasemathebhelelembi noMartini wendolwane Super Sound, noCharles naye wendolwane Super Sound. Ngabantu abadlala indima enkulu kakhulu kwezomculo ekuthi namhlanje wonke umuntu uyazi ukuthi kunendolwane Super Sound because of uMartin noCharles.
Ye, kuzobuya abanye-ke ongabacabanga ibaphi abaculi abadabuka emathebeleland?
Emathebeleland okwamanje abaculi engingababala abekho ezingenele ukuthi they can be recognized isitatha sokuba ama-hero because basesebancane basafunda abafana bakithi. Kodwa-ke kudala abantu ababenjengabosikuza nabondutimalakhi yibo abantu esingathi mhlawumbe babefanele ukuthi babe-recognize banikezele sa isicoco sokuthi babekwa i-rooseka.
Ye, abantu abanjengomajayivana-ke ungamkhohlwapheli?
Oh, umajayivana sengimkhohlwe umajayivana ngoba akekho ekhaya, kodwa-ke naye is one of the big guys besesithi no-Thomas Mapumo, abantu abaziqiniso kwezomculo.
Lo-ke kubuye kungu-Denzel Dube, umqondisi weqembu labaculo lendolwane Super Sounds. Ubekhuluma lo-Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg. Kuhlelo lwethu olwe-Hoza Friday sizalethulela okuningi ngomuyi owayesaziwa ngelokuthi nguTuku. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagase awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz. Kulive Talk lamhlanje sixoxa ngembali kamuyi ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe Oliver Mthukuzi ozabekwa emzini wakhe kumadziwa lapha dabuka khona ngesonto. Singakayi kuhlandla lokugcina lohlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Indiza mchina bezingena egcekene leGalagadia edolobheni leNew York ngenxa yokuvalwa kwengxenye yengatsha zikahulumende weleMelika. Kuthi-ke uMnumzana Roger Stone owayeyisiphathamandla somkhankaso kamongameli Donald Trump ubotshwe namhla emadabuka okusa phezu kodaba lokusebenzelana lohulumende weleRussia ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho ngomnyaka ka-2016. Njengokwethembisa kwethu kuhlelo lwe-Woza Friday, namhla sixoxa ngomuyi u-Oliver Mthukuzi obhubhe ngolwesithathu. U-Gibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba.
UMthukuzi waqhaza ukucula ngomnyaka ka-1977 elomunye umhlabeleli oselodumo uThomas Mapumo. Babekuqembu elalibizwa ngokuthi iWagon Wheels. Ngokuya kwesikhathi behlukana, kwathi-ke uMthukuzi waba lamadlalade amaningi okumangalisayo agoqela le eyayithandwa ngabantu. Omunye walabo abathakazelela umculo wakhe nguThemba Ndlovu, umculi olodumo owatshaya ingoma ethi Meet Me in Zimbabwe.
Engayizwa kuqala engayithandayo kwakungu-Ghetto Boy. Engathi mina lubaba lo ubaba lo uzikakeka phambili noma kanjani endlakanye. And then eyinye uNeria found it very powerful.
Maria Ndiwe Usaore moyo ganiria Maria Ndiwe Maria Ndiwe ganiria Maria Ndiwe
Uti umtukudzi ube ngumuntu wabantu
Vuma
Umtukudzi wabo waxoxa lo Heather Maxwell owe VOA Music Time in Africa. Nanku okunye abakhuluma ngakho ukugoqela ngesikhathi elolonga idlaladi lakhe lokugcina.
I'm yet to release my 67th album, so I'm very excited.
Kana usati wabududza, awusati wakura. Kungoputudza chet, azirevi wakura.
Every album has got its own topic, it's got its own agenda.
Le engilobayo ikhuluma ngokwenzakala emhlabeni wonke jikelele ikakhulu ngezinto ezenziwa ngabantu emhlabeni. Ngikhuluma ngokuthi indaba kulobudlwangudlwangu emhlabeni wonke jikelele. Inkinga ukuthi siyabe sisezikhundleni esingafanelanga ukuthi sibe lazo.
We are all in the wrong positions that God created us for. That's why.
Waphinda wakhuluma ngokwenziwa ngabazali abavalela abantwana ukuthi benze abakufunayo.
Parents are supposed to help you identify yourself. And I believe children talk to the parents that, hey, this is who I am. And parents feel otherwise. No, I want my baby to be a doctor, a medical doctor.
Abazali kumele bancedise abantwana ukuze benze abakufunayo. Ngiyakwazi ukuthi abantwana bayakhuluma labazali bebatshela abakufisayo. Kodwa abanye abazali bayabavimbela besithi kumele umntwana abe ngudokotela. Loba nje umntwana uyabe efisa ukuthi nga utshaya ama drums ezomculo.
And yet he was created to play a drum.
Kanya ke umntukudzi wezizwa ukuthi umzimba usudiniwe.
Edge is catching up, but I can't run away from myself.
Ngiyezwa ukuthi umzimba usidiniwe, kodwa kumele ngiqhubekele phambili ngicula.
I have to do it.
UThemba Ndlovu uthi umntukudzi uthiye enze izimanga emhlabeni.
Ndindiba dapeta, useqedile indima yakhe.
Mele Studio 7 in Washington DC ngokhip Stube.
Leyo ke bekuyimbali ikamoyi owayeliqhawe lamaqhawe kwezomculo owayethula yamadlalade amaningi kwezomculo sithi kakalale ngokuthula oselivalelisa ukuhlolo lothola lamhlanje ngupraxitis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.